Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sevuke kuseni bekuyona leyana eziyijayeleyo $3 27 cents and then petrol $3 $0.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kwisishaya $3 and $4.
Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga-ke lethezwe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni le-Robert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetulo ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakoBulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo injalo. Zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi kulokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu. Isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Wosaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Eddington Mazambane uthi abanini bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakoBulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhuvesi Transport uchasisa ukuthi uBulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze loPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Really ikheziwe namhlanje nje kutshaya bo 3 o'clock kona lapho abantu baqale ukumiswa belayinele ifuel lada abanye bebethela abanye belayinele ifuel ezodeliver engakadeliver bahle batshelwa labo bathela ifuel ukuthi hayi manini sesithinte ama-price ifuel isikhwelile So if you are yakhona ukukhweza kwayo the petrol ya ku $5 2 cents per liter idiesel yakhwela ya ku $4.94 per liter manje hayi abantu bathuke kakhulu ngoba ngikhuluma nje manje kunje ilanga lithola abantu bethola izimoto besiye emakhaya bese begcwele imigwaqo yonke ngoba lezi imoto imchova ibizikhuphula amaprice ngasene lesi kuthwala ngeprice yendala. So abantu bese belayini emalayinini amabhasi la akontrakte nguZopho ngoba amabhasi uZopho wehlisile wathi 50 cents.
Kodwa lintengo ithe ivuka ekuseni ibiphansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ithe ivuka ekuseni bekuyona liyana esiyijayeleyo ebiyi $3.27 idizili and then ipetrol $3.40. But yazokhuphula namhlanje ntambama kwisitshaya bo 3 landa bo 4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwefiweli balandela amarates akhanye siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo uma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli vikeli phelileyo kubonakale kuprinte amabhondi amatsha etshintshwe esitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona lawo bethwele imali entsha. Yibo abakhuphule ama-rates ukuthi intshe esitaradeni kubasiphathelele. Oba ama-rates kade seku-6 against the user. So ama-rates akhona manje la seku-5 ehle kancane kuqathaniswa le-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifuel imasizwa bekhuluma.
Kusho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge 1 US dollar iliter.
Nge US dollar ifuel ekhona ngiyamanje ngikhuluma emagarajini. US dollar bathengisa iliter nge-$1.27 abanye bathi $1.25 per liter.
Ngakho ke kutsho phela ukuthi nana le eyama RTGS le bondi ichiphile
ngendlela ye rate exchange kuyabe kunjalo kuyabe ukhanya ichiphile but yokusuka kube nzima ebantwini ukuthi US dollar kabalayo akula muntu ohola US dollar akula muntu othengisa nge US dollar akhona nje amakampani athengisa amanye ngama US dollar but akusiyo wonke umuntu le US dollar abantu abaningi balayona le RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lamatruck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi wokutransport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende sekhuphule ezekhweza ifuel ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela sokukhwezwe ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu amaprice. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka siqomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo-$4 ne-$4 elemali ngoba yonke into ekhona ihamba nge-transport nge-freeway. So ngaleyo ndlela sikukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba mase yakuthethe siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifuel ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents. Abantu izinto abazithengayo abathengi kokubhika ugada amabhasi. Abantu bathenga ukudla, bathenga into eziningi ezijiyeneyo. Abathengi nge-50 cents. So bazodla ukugibela yini amabhasi. Ngobukata amabhasi kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe lokho.
Likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
sikutazo ukuthi uhulumende mayebona ukuthi usehlulekile ukukontrola ibond yakhe kumbe iRTGS ayikhiphe afake imali kumbe sibuyele ku-US dollar imali ezaba stabilized for everything ezintweni zonke ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA benelise nokuthenga ngoba kungaba ne-USA akulazo into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana kuphonga uvuka kukhweziwe izinto zonke ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani ukuyatuhlele kusasa ze-driving isikhwelile lokhu sokuyimalini kina njengabantu abaku-transport kunzima ngoba sithenga ama-spares siwathenga i-foreign currency ngoba kumele siwathenge ngamarandi kumbe ngama-USA ama-spares aqakathekile afunekayo ezimoteni but nge-bond uthole i-price yangkhona ingathengeki njenge-tire angeke ulithenge lapha eZimbabwe nge-bond.
Umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kusenjalo incwadi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Isiwele sebenza yonke indawo, so yonke into izakhwela. Although lapho ku-transport kungakhayela ukuthi uhulumende uyenze wehlisa ama-price amabhasi zakhe akazukwe lawo ngoba yena ngobanika i-fuel. Intengo ye-transport ngezindlela uzukwe ngasebenza kuhle, laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima ngoba intengo kazukwe sithi too much subsidize ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kuthi ukuthi kungakhipha umjova kubhizimusi, but okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngawo ama-subsidy ngaphandle kokukhipha interest or i-tax ye-$0.05 ku-every liter ade ithola yena.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidiza uzubko lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko, kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuzakwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Ama-subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina i-economy, engasebenza in the mean esithi ngama-short term, ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitane kodwa isikhathi eside akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleyo ukuthi sizabona into uhulumende uza kwenza njani in the long run, but kathesi in the short term uyasubsidiza kuze kuyofikane. Remember leyana le fuel beyisubsidiza nge-1:1 sesehlule kuyisubsidiza yikho seyenze yaba open market into yaku-liberalizer ngesikhiwa i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abaningi Shoko, kuza kutshoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka utshabalala mihla lamalanga?
Kuthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo ngoba kathesi imuli eziningi zehluleke ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo nxa zizikhangela i-month-to-month basket ngoba ifuel ezakhwela, ngaphandle kube lamanye social security net angaprovida i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo. Kodwa ngaphandle kwalokho hhayi sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abane laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara wenhlanganiso yeCitizens Manifesto, uGeorge Makoni owenhlanganiso yeCenter for Community Development in Zimbabwe, uNyasha Frank Mphahlo weTransparency International Zimbabwe kanye lo Gamuchirai Mukura wenhlanganiso ye Community Tolerance and Development Trust. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Pamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswa emthethweni laba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kusiselelo sombuso ngokuba akukho okunye abakwenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusiselelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Yakaze abe labo ubufakazi kusuka ngo-1980 asiso sikhathi sokuqala lesi sokuthi abophe abantu abethese umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi kodwa sebabophile wabahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, kwethusele nezizwana zezimbabwe nje jikelele ukuthi zesabe ukunqazi loshopho, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo. Lalabo abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba le-Herald libika ukubana bakhona benhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana le-MDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba le-Herald?
Hayi, kayikho into njengaleyo. Into engaula uhulumende yibuyango obukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe. Okungagengula uhulumende ikudula kwezinto ezikhwela kuhle namalanga. Nxa ngabe besifuna ukuthi bavikele umbusolo ngaphandle lokuyanga balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ephela njalo nje. Yikho lokho kuzagengula uhulumende, hhayi abantu abazihambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mfakazi omuhle. Mina ngu-Mike Hobe, we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangana kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo, sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyezwa ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esiningi, lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la izakhuphuka. Sikhangela uqoqo lani izulu kandaba njalo abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okuningi imalana lodaba lusegodweni. Abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini AF Facebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uzulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansila. Abalosekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulos Chilima, yena osowaphuma kubandla leDemocratic Progressive Party wabumba elakhe nyakenye, kanye lomfundisi osowangena kwezombusazwe umnumzana Lazarus Chakwera okhokhela ibandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa ngumthari kakukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano amazwe omhlaba olwe UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu olwe Forestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labo gasi. Kodwa abaningi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abaningi abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awegas efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabaningi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abeForestry Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabaningi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya osebenza eForestry Commission ekhangela umguza lebulawayo uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa ikuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko okukhona. Thina nje eForestry Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyukuthi amagesi kumba sebadurela kumba aswelakala besebenzise igas njenge alternative source of energy. Kodwa ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igas kabasayenalisi ngentengo esikhona kuze nezinsuku. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForestry Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForestry Commission silomthetho ke esikhangele ukuthi nxa umuntu umbe uleplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForestry Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulad Gwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKariba eleZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Nzvimbo dzatisingadzimwe magetsi dzinotiwa maessential services dzakafanana nezvipatara dzakafanana nemaairport.
Kule ndawo esingazincitshiyo esizibiza sisithi ngama-essential services ezigoqela isibhedlela kanye lamabhoda, imbangela yelolu shedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho-ke idamu leKariba lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukhansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezesa engahamba.
Namhlanje bengithi ndixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona, sibe kwazi izikhathi zangikhona ukuthi amagetsi ahamba isikhathi bani ku-area yakho, so that at least la ukwanisa ukuthi umbuya pheka early or alternative looting other means maybe kuthenge isolar, ama solar stove, solar geysers or ubasumlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanisa ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazisi. So we advise kakhulu into ezinjengama solar lights or ama rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igasi uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba, kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakobulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi i-timetable abayikhiphayo abayilandeli. Kusuka kube nzima kithi esingela magasi esebenzisa umlilo ngoba abantwana sebesidla izinto eziqandayo okungalunganga ngokwesaba izigebengu. Ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka bona bengena betshontsha endlini osokudalela ukuthi sidle izinto eziqandayo.
Uzulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. Uzulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezulu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi ikuthi abekampani kagetsi abezesa kumele belandele i-timetable yabo abayikhiphileyo ukuze labo bahlale bezilungiselele bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo yePremier Soccer League. Nangu selifikise imidlalo isishiyagalombili lingazange linqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libe ngujikile obhanqa leqembu leRentals ngensonto okungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni yokwempumela elitshiye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emthileni mengalane yemiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo wangensonto, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe yakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besihluleka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi. Iqembu leHighlanders libe ngujikile obhanqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kumidlalo eyithoba minembili yesidlalo lonyaka kusigaba seCasilaka Premier Soccer League. Emidlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke kodwa lihluleka ukulitshayela emambuleni okuyo imbangela enkulu yokuzithwala hlezi emsileni wengalane njengoba selihlohle kabili kuphela kumidlalo yeligi. Ikanti lona lahlohlwa amagoli ayithoba minembili aphezu kwengalane yemiklomelo okuhlezi iqembu leCapes United lona lemiklomelo lithumi lathoba munomunye njalo elinqobele eMshawana Stars ngetrika tuni nsonto. Endaweni yesibili kule qembu le Chicken Inn elimiklomelo lichumi lathoba mnembili njalo ilichaya lechapungu ngetrika nyanga nsonto. Iqembu le FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu elimiklomelo lichumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu le ZPC Kariba ngetu kanya. Futhi endaweni yesine kule qembu lechapungu elimiklomelo lichumi lesithupha. Emsileni kuhlezi iqembu le Bulawayo Chiefs lona elenelise ukunqoba okwakuqala lonyaka ngemva kokuba lichaya le Dynamos ngetu kanya njalo lilemiklomelo emine kuthi phezu kwalo iqembu leHighlanders lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lilemiklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMshawana Stars lona lilemiklomelo emihlanu kuthi iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleyada lilemiklomelo yesithupha njalo elibe ngujikile obhanqa 1-1 leqembu leNkezi Platinum. Ngimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazomuhle kayihlukane likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilalo.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.